Inhlanganiso yabo samabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, ECZI, ithi ilizwe lilahlekelwe imali engedlula izigidi ezingamakhulu amathathu, i-$300 million, kumalanga amathathu okutshengisela kweviki edluleyo. Ukukhwezwa kwentengo yamafutha okuyikho okubangele ukutshengisela okulobudlwangudlwangu kuthiye umnotho welizwe wona ovele uma ngobongobo usuwonakele ngamandla ngoba izitolo zagqekezwa zathiwa zingasebenzi ezinye zathiswa. Isakhamuzi sesizinda koBulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi inengi emalokishini selimele ligibele liyethenga phose yonke into edolobheni ngoba izitolo sezibetha umoya kulandela ukutshengisela okwenziweyo.
Ya into isikhona lesibili ngoba impilo yalapha isisiba mzima kakhulu ngoba umuntu wonke sezama ukuthi khona ezami icebo lonke elokuthi khona ezuze imali ezama ukuthi iyathethenga etown into ezidurayo khona ngale town efike ngapha ezithengisa more than 100%. For example laba bama airtime laba bathenga ama airtime etown ngale ngamadola bebuye ngapha bethengisa ngamadola $50 to $2 i-airtime. Isinkwa la so lasu wazithenga khona ngale ma-town ngama $1.50 ngapha ethown ezozithengisa ngama $3 to $5 ngoba lezi zitolo zadekezwa kokuthi vele akuyabathathela isikhathi ukuthi beze bekulungisise kwizinto kwangikhona ngoba ezinye zazitshiswa le mitshina ithathwa into zonke to the last thing vele akusela lutho vele ukuthi uzuqalise kakatsha kuyafana lokuyakhavu lele ngesitina sokuqalisa esokuqalisa.
Uhulumende uthi uzaphathisa abagqekezelwa izitolo ngemali yokuthi bathenge impahla kodwa sikhuluma nje akucacanga ukuthi uzakwenza na lokhu ngempela njalo nini. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi intengo yempahla ezitolo ebivele iphezulu kakhulu izaqhubeka iqansa ngamandla ngoba abagqekezelwa izitolo bezafuna ukuthola inzuzo ngokukhweza intengo.
Ngiyabona ukuthi nxa abantu babe ngena estradini babe phoqana ngendaba yokuthi intengo emabhasi sikhwelile, intengo yokudla sikhwelile, kodwa akutshengiseli ukuthi sokwalungiseka ngoba siyazi ukuthi lamatitsha phela ayegalagala besithi imiholo yabo kayikhwezi. Kodwa awulalutho olulungisiweyo, kutho ukuthi nje izinto azikaguquki zizabe zokhe zikhwela ngoba laba ababhidlizelwa izimpahla baye besithi ukuze bazuze ezintsha bafanele babhadale imali bahlawula imali engathi iphezulu. Akutsho ukuthi vela akukwantshintshi lutho nje intengo lokhu ezipeda siya phezulu.
Uhulumende usefake amabhasi awezupko kunye lamanye awabantu mathupha ukuthi bathwale uzulu ngedola elilodwa umango obhadaliswa amadola amabili kumbe amathathu ngabamakhombi njengendlela yokuphathisa uzulu obesethwele nzima ngentengo yokubhadala amakhombi. Kodwa uNgwenya uthi lokhu akutshengisi ubuciko bukahulumende ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Nxa kuthiwa kulamabhasi angu-114 kuphela, singazikhangela i-population abantu abavele besebenzisa i-public transport baningi kakhulu, akusuze kube lo mehlukano omningi omkhulu ngoba amabhasi akhona avele emalutshwane. Lenye singathi ngesikhiwa nje i-public relations izayibuza manje ukuthi bathokozisa abantu, kodwa kulamanye ama-routes anjengesithongisa nxa amabhasi ekhona ochova bayagcina sebesehlisa izimali zabo ngoba besebesaba ukuthi kumbe bengathathelwa i-business. Umnotho phela uvele wona ngwawo uvele athi ungamanga kuhle, yikho phela kulokhu phoxana abantu bexabana bengena esitradini. Umnotho welizwe lethu kawukalungiseki, kawukalungiseki ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe lapha eZimbabwe ezilokhu zithengwa eMessina leFrancis Town. Imali lezi eziphumayo kaziphumi, azingeni ezikhwameni zabo osobhizinisi abaseZimbabwe, zingena kwamanye amazwe. Kutho ukuthi umnotho wasuzulungiseke nxa kungela imali elungiswayo lapha eZimbabwe.
Enye njalo ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi kuningi uhulumende amele akwenze ukuthi avuselele umnotho welizwe.
i-economy ilahlekelwe imali eningi kakhulu singathi abahlandla wonke awe-economy singakhangela labo abathengisa i-airtime ama-business ngokwawo ama-bank ngeviki ephelileyo i-confederation of zimbabwe industry sithi izimbabwe yalahlekelwa i-300 million ba-estimate ukuthi yalahlekelwa i-300 million xa sikhangele into ezabhidliswayo le internet shutdown eyenzakala eyenza ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi bahambise izimali kwenza ukuthi ama-supermarket avale ama-banks avale izitolo eziningi zivale so i-economy kathesi umbona isebenzimeni.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube nguye osele emhlanganweni weDavos World Economic Forum lapho kade umongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise khona kungaqhamuki udlakela elizweni. Uncube uzathola na uncedo lokuphathisa umnotho welizwe lona elivele seliphakathi kokungabhekwa kahle ngamanye amazwe ngenxa yobudlwangudlwangu locuku lukahulumende.